Amalunga alikomiti achele umhlangano lendatele zindaba. Ngemva kokuthekelela lesibhedlela ukuba. Ilizwe selikusibanga saphezulu ekulungiseleleni ukuvimba ukuthelelana komkhuhlane we-coronavirus. Umgcinisihlalo wale ikomiti unkosikazi Ruth Labode uthi basothisekile ngabakubona esibhedlela lesi.
Mahlabezulu, iParliament ikomiti yehealth sibhodile lapha sasibonela ukuthi na uhulumende le weekends isibhedlela. Umsebenzi sebelungisile indawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lo wile uthiwa yi-corona. Kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andibazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona. Sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibhedlela even ezileminye imkhuhlane ezinje.
Lokhu kusekelwe ngummeli wephumula edayile eParliament unkosikazi Sichelisile Mahlangu.
Lapha esifikile esibhedlela eHarare weeklings everything also kwenzakele ukuthi they are now prepared ukuthi nxa kungenzakala ukuthi kube lomuntu obanjwa yilowo mkhuhlane otshengisela ini ama-symptoms ukuthi angabe lalowo mkhuhlane yonke into isilungisiwe ukuthi at least engakwanisi ukuthi ayithelele abanye. As iParliament siyabonga kakhulu uhulumende lesibhedlela se-Udins ngendlela abayenze ngayo la ngendlela abasebezilungisele ngayo. Sithemba bazahamba la kumanye ama-provinces benze ngokufanayo.
Ophethe uhlangothi lwezempilakahle kumunicipal umnumzana Prosper Chonzi uveze ukuba basesibangeni sokuthi ukube lezibhedlela ezinjenge-Wilkins ezigabeni zonke zelizwe.
We respond for the nation. But the idea, which is what we're trying to build in Kaduma this whole week, is for all the other provinces to be prepared.
Sifuna ukuba ezinye indawo elizweni zilungele lumkhuhlane. EZimbabwe kulama local authorities awo madolobho angu 32 kodwa ukulungiselela kwabo lumkhuhlane kakufanani. Umzekeliso eVictoria Falls bekuhlukenela kwezinye indawo. Sifuna ukuya eBait Bridge eMatabeleland South laseMidlands. Ngobulawayo kulegceke lendizamthina lakho kumele silungise.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare esingathandanga ukuqanjwa igama sithi silokuthandabuza ukuthi uhulumende ngempela uselungele ukumelana le-coronavirus.
Mina ngokubona kwami hatshi angiboni ukuthi silungiselele njengelizwe leZimbabwe ngenxa yokuthi siyathola ukuthi impahla ifunakalayo ukuthi sizivimbele kulo umkhuhlane ufana lama-mask asilawo lapha eZimbabwe. Njalo ngizakuthiwa kumele athengwe phandle kwelizwe, siyakwazi ukuthi ilizwe lethu asila mali yaphandle, foreign currency, ukuthi senze lokho. So ngibona ngani hatshi asikafiki isibanga sokuthi sithi silungiselele. Phezu kwakhona okusenanzela ukuthi kulo munye oko wabanjwa kuviki edluleyo kuthiwa layo kucatshangelwa ukuthi kulo mkhuhlane lo. Kodwa sidane kakhulu sizwa kuthiwa uphumile kungela muntu omnanzeleleyo ukuthi ubephumile. So lokhu kutshengisa ukuthi nxa kungaba lomunye umuntu oyabele elumkhuhlane lo. Zikhona indlela zokuthi abantu laba bakwanise ukuthi bacatshe bephume be-spreader i-disease le.
Amalunga ale committee aphinde ethekelela esidlulweni sendizamtshina eseRobert Mugabe International Airport lapho abafumane ukuba ilizwe lifuna imali yaphandle kwelizwe ukuze lithenge eminye imitshina yokuhlola abantu nomkhuhlane lapho bengena elizweni. Umkhuhlane we-coronavirus oqhamuke kwele-China usubulele inkulungwane ezidlula ezine zabantu abazinkulungwane ezidlula ikhulu lamatshumi amabili bafunyanwa belawo. Okwamanje lokhu usabalala ngesiqubu esikhulu emazweni athuthukileyo anjenge-Italy, iMelika lamanye. Kuthi kwele South Africa kulabantu abayisikhombisa asebefunyenwe belaleli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.